menyame sewuphendula isithenjo enhlizweni yami njengola menyame sewuphendula intandokazi enhlizweni yami njengola menyame sewuphendula intandokazi enhlizweni yami njengola menyame sewuphendula iqhawe enhlizweni yami njengola menyame sewuphendula iqhawe lesizwe
Spain.